Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela i-commission kaMkhlanzi kwakuyikuchithela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama-taxpayers ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yi-commission, impumela yi-commission. So ngibona ngani lanxa nje kulama-recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela ye-report lokuthi yenze khonokhu okukhuthazwe yi-commission.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokuqala ibandla eliphikisayo.
Hayi, sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe, le mali sichithekile kodwa sinanzelela ukuthi konokane esakhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission. So sibona kusiba nzima for uhulumende lo ukuthi elandele ama-recommendations afakiwe yi-commission, ikakhulu ngoba ulecala nguye owathuma amasoja, nguye njalo okhangelele ukuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo. So kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zonezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala, becasise ukuthi kwahamba njani njalo bakwenzelani ukubulala abantu. Njalo uma becala i-opposition siyakwazi izanu vele lomkhuba wonjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground, baform i-super zaphu lama-dissidents bakhombela kuzaphu bathola isizathu sokubulala abantu. Lamanje bacala i-MDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu ababavulele.
Obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance kakuqondanga, ukanti ababulali babonwa ngumhlaba.
Thina esikunanzelelayo lapha ikuthi i-commission le esicabangela ukuthi kule sandla esivelela ngaphandle esingathi i-foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona, ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le yimphumela ecanduliweyo, akusiyo mphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade kubuthaniswa yile ikomiti. Singathi bekuyi-public relations program yokugeza luhulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni esingathi ngesilungu u-legitimate. Yikho ukubona kwethu, ngoba kuyamangalisa shuwa ukuthi umuntu abantu badutshulwe umhlaba wonke ukhangele ukuthi ngubani odubulayo, kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu kungasagconwa laba abayibo abenzelwa bobubi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
Alaphana mina ngokubona kwami akulanto abayilokhuzayo kuvala nje amacala abo ukuthi bazenze abantu abaright, kodwa bona into abayenzayo vele beyibona ukuthi i-wrong. Bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayayilandelela, kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele. Kuyathula, kuyayala kuthulwe kunjani.
Impumela yocwaningo isolwe ngabantu abaningi bethi ababoni uhulumende elandela iziqondiso, ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga njalo nguye osembusweni. Kube nelinye ihlekana elithi i-commission le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.